no kubugwendagana ngesikhathi lezinye ichizi sithi kunokusilela kolwazi kwabanye abavela isimo bebanjwa ngamandla ukuyadinga uncedo ngendleko enkulu kanti bengenelisa ukuzivikela. Abezempilakahle bathi isimo se-obesity sibangelwa yikudla okugcina kusanda emzimbeni, umzimba okungenelisi ukugaya kuhle kube sokubangela ukuzimuka okwedlulisa amalawulo, okuyikho-ke okudala imikhuhlane ethize efana nowetshukela owe-diabetes. Engcitshi kwezempilakahle engu-nutritional therapist unkosazana Laura Maswell uthi ukudla esikudlayo nsuku zonke yikho okuqakathekileyo ukukunanzelela ukuvikela lesi simo se-obesity.
So there's certain foods that can improve your metabolism, there's foods that help optimize bowel function, detoxification in the liver, energy metabolism, and also those which boost mood, and all of these are factors in the fighting obesity.
Uthi loba umuntu angaba kusimo esihle kanganani kukho wonke ezilolonga umzimba kakuhle, kodwa nxa engananzeleli akudlayo i-obesity iba ludubo olukhulu. Ingcitshi zithi ukudla ababona-ke kuqakathekile ukudla kwendulo okutholakala kalula, kodwa osokukhanya abantu sebekukhangelela phansi ikakhulu emadolobheni. Osakhulayo uChristian Mpofu uthi njengabasakhulayo ukudla lokho abanalwazi olugcweleyo ngakho, njalo babona kungatholakali ikakhulu kundawana ezifana lasemadolobheni.
We are very much accepting just that ukuthi most of the time we don't have access ukuthola some of these products. So but ukufuna vele siyafuna, but then ichance.
Omunye njalo osakhulayo uRalph Majome uthi abatsha sebethakazelela ukudla kwalezi nsuku ikakhulu emadolobheni, kanti kubalungele ukuba bedle ukudla okwakha umzimba kusehlisa njalo udubo kumpilakahle yabo.
Ukudla lokhu kalesi asithuli kakhulu, sijayele okwesilungu sesikudlayo kakhulu.
Ikhansil ebona ngokudla okwakha umzimba e-Food and Nutrition Council ithi ihlangelene njalo ludaba lokuthuthukisa ulwazi olungalwisana lenduba ezifana lokusilela kokudla kunye lokuzimuka. Besebenzisana-ke ekusabalaliseni ulwazi njengokutsho kukamnumzana Tinomtenda Makause wale ikhansili.
Because we have to make sure that people know about that. We are all about advocates, nutrition advocates, food and nutrition security advocates. People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diet, have to know about all the healthy foods they are supposed to be eating.
Ingcitshi ezibona ngokudla okwakha umzimba ongayisiyongozi ama-dietitian zithi uzulu kumele nanzelele ukuba abalolwazi bakhona abanganceda kulokukhangela-ke ebulenjini ukusuzisiza, ngoba kaningineni uza kuyela-ke ekuzimukeni okwedlulisa amalawulo kukukhathaze. Bathi ukuze umuntu alwisane laludubo kuyadingakala ukuba ehlale ezilolonga elolonga umzimba ama-exercises anjengokuhambahamba nje emangweni ohlala kuwo. Usidla ukudla okwakha umzimba okungeka amafutha amaningi okufana nemibhida, isinkwa se-whole wheat, inyama engela amafutha kangako, ukudla inhlanzi lokwehlisa ukudla okulethukela eliningi, lokungadli-ke okufana lokudla okulamafutha engezeleliwe okubikwa ngokuthi yi-junk food esanda-ke emadolobheni kulezi nsuku. Isithwabe samabele sibikwa singcono kulesimhlophe, lerayisi eyamakhaya kulaleyana-ke emhlophe nxa ufuna ukwehlisa ukuzimuka. Njalo bethi ukuthola isikhathi sokulala kuhle nokwehlisa ukukhathala engqondweni kungaphathisa kakhulu kulolu dubo, kodwa okuqakathekileyo kakhulu ikudinga ulwazi kwabafundela lomsebenzi ukuze bekuphathise. Uzulu olwisana lesimo se-obesity ukhuthaza ukuba lo mkhuba wokudla-ke okuncane ngasikhathi sinye esengezelela izikhathi kulokudla ukudla okuninginingi eselambe kakhulu isikhathi esithile. Omama abazitholeyo labo banakho ukuba nalolu dubo kuvangelwa ngomumo wama-hormones alakho ukuguqula ke isimo somuntu. Ngaphandle kokuzimuka, izibonakaliso zalesi simo zigoqela ukuphefuzela, ukuginqa, ukudinwa mahlayana, ukuhoxa kakhulu umuntu elele, nensungu zekolo pagati gogunye. Nimele istufu 7 Harare, ni Mark Peter Ntambe.